Ugwalo lukankosazana Alexia Mncube lwamukelwe ngabantu abaningi emcimbini wokulihlaziya owenzelwe Republic of Ireland ngempelasonto.
Ngibhale ibhuku elithi For You With Love, kulibhuku engithanda ukuthi ngilidedicatele my firstborn. Nginabantwana abayi-4 abafana. So ibhuku leli ngalibhala ngo-2016. La publisher ngo-2018.
Lugwalo unkosazana Mncube athi luhlose ukuxwayisa umntanakhe.
Kumele ngithole indlela ukuthi ngimkhuthaze. So ukuthi akhumbule lapha avela khona, njalo lokuthi kuqakathekile ukuthi azithobe lokuhlonipha lapha azobe ehlala khona. Kakhulu ukuthi nanoma ubabakhe washona yena asesemncane, akusho ukuthi akala abanye abangamfundisa lokuthi engacabanga ukuthi abekho abantu abangamkhuza uma elahlekile.
Lulotshwe ngobunono obukhulu, njalo lumumethe indaba ezibuhlungu lolu gwalo.
Abantu bathi mabe lifunda leli bhuku bethi liyadabukisa, lizwisa ubuhlungu, because bengingaba ngumfelokazi ngisasemncane. Kodwa futhi ibhuku leli bephinde futhi bethi liyaletha ukukhanya, lethemba emuntwini wonke odlula entweni ezibuhlungu emhlabeni. So mina njengoba ngashonelwa ngisasemncane, kusho ukuthi indoda yami yashona kuyikuthi ngifanele iviki eliyi-1 ukuthi ngikwanise iminyaka eyi-24. Kuyikuthi ngangihlanela ngina-19. Ngayenda-ke ngile-22, sengane yami ibine-2 years the time yena ashona.
Kuningi abantu abangakufunda kulolu gwalo lukankosazana Mncube.
Ibhuku leli lifundisa ukuthi noma abantu bekuzwisa ubuhlungu, noma abantu bekukhubile, noma abantu bengazange bekuphathe kahle, but ukuqakatheke kakhulu ukuthi you forgive not for them, for yourself. So ibhuku leli ngalibhala because lami bekungilethela ukuphola kwenhliziyo yami, ngoba njengamanje uma ngicabanga ngezinto ezenzakala kuthi ngangehla izinyembezi and ziyehla sometimes, noma ngithi ngiyacabanga nje ukuthi lapho enzela khona, but ngiphinde ngijabule uNkulunkulu omkhulu. Manje ngilapha ngisikhulisa abantwana bami, but I know ukuthi the hand of God is upon me.
Unkosazana Lucy Alexia Mncube ngumfelokazi njalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Republic of Ireland. Ugwalo lakhe For You With Love solutholakala ku-Amazon nakwezinye iindawo ezithengisa amabhuku. Ngimele Studio 7 ngiseRepublic of Ireland, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.